Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 13 kuNhlolanja 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ikhuthaza ababalisi bonke ukuba babuyele emsebenzini.
Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ibone kufanele ukuthi ikhuthaze ubabalisi ukuthi buqale ukuya emsebenzini.
Kodwa enye inhlanganiso yababalisi ithi kababuyeli emsebenzini.
Okwakhathesi ababalisi basesezindlini abakabuyeli emsebenzini.
Abatsha abadika bangazithupha zokubhalisela ukuvota. Inkampani yemigodi igumula emsebenzini abantu besilobela.
Izalwanza lapha ekhaya abasuka emakhaya besiyasebenza ijena manje bamisi umsebenzi abafana bangafika 100.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Lababalisi abadika babuyeli emsebenzini, kube labanye abafisa ukuqala umsebenzi kusasa, kulandela ukumiswa okwesikhatshana kwabanye babo nguhulumende. Abakunhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association bathi ababalisi bonke kumele babuyele emsebenzini, kuthi njalo abakunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe bacha phansi ngenduku besithi bafuna iholo labo lihlawulwe nguhulumende ngamadola emelika edlula amakhulu amahlanu $540 umuntu munye ngamunye. Uhulumende usanda kukhuphula iholo lababalisi ngokuyisilinganiso sokungamajumi amabili ekhulwini 20%. USipho Mfundo Sifiso Ndlovu okukhela iZimta ukhuthaza bonke abakunhlanganiso yakhe ukuthi babuyele emsebenzini.
Ubukhokheli benhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association bebuhlangene ngomgqibelo mhlazilitshumi lambili insuku uNhlolanja. Injongo yalo mhlangano bekuyikuhluza lo ukucungubula okuphume kunkundla yengxoxo-nkulumo ku-NJNC. Yona ke inkundla ebihleli ikhangele ngeholo lezisebenzi zikahulumende kanye lababalisi. Ngemva kokucungula lokhu, inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ibone kufanele ukuthi ikhuthaze ubabalisi ukuthi buqale ukuya emsebenzini. Kukhangelele kakhulu labo abakhelane lezikolo zabo, abahlala khona ezikolo njalo, labangenelisa ukuthi bashukume ngokuphangisa ukuze bancedise abafundi baqale ukufunda.
Kodwa umnumzana Love Joyce Banda okuhlangothi lwabatsha kuhlanganiso ye-PTUZ uthi kababuyeli emsebenzini.
Okwakhathesi ababalisi basesezindlini abakabuyeli emsebenzini benzile izikhalazo zabo kuhulumende besitsho ukubana iholo abaliholayo kalienele. Hulumende uphendulile ngokutshengisa lokho yena akukwanisayo. Ababalisi abaningi bayakhonona bathi lokho akwenelanga.
Uhulumende umise ababalisi imisebenzi okwesikhatshana esithi bakhalala umsebenzi ongekho emthethweni. Izikolo kazivulwanga ngemfanelo ngenxa yababalisi abakhalela umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu nesiphathamandla sikahulumende esibona ngezemfundo unkosikazi Evelyn Ndlovu obengaphenduli umakhalekhukhwini. Abatsha abaningi esigabeni seMbembezi eMathebeleland bathi kabenelisi ukubhalisela ukuvota ngoba kabalazithupha. Kulabanye njalo abathi akuncedi ludo ukuvota eZimbabwe. Uyeza Jesus Banda usethulela lolu daba.
Umsakazo weStudio 7 uvakathele lesi siqinti ekhuluma nabantu ngohlelo lweZimbabwe Electoral Commission ZEC olokubhaliswa kwabantu ukuvota. Abatsha abaningi abalazithupha ngakho benelisi ukubhalisa. Unkosazana Jillian Ngwenya uleminyaka elithumi lasitshiyagalombili 18 years wehlulekile ukubhalisa ukuvota.
Isithupha sikababa yiso singenza ngingakayo, singenza ngehlulekile ukuthatha ibhethi. wathi ngihambe ngayithatha isidingo ibe yisithupha somzali wami.
Umnumzana Taura Nyandoro uzame ukuthathela umzulu wakhe i-birth certificate ukuthi ayithatha isithupha babexotshile.
Abantu sebekhathele kuza kulalo dovele oluthintsayo. Noma bengavota abanye sebeziba faka ngini isikhali phansi ukuthi noma ungavota akulathintshwa kula ngoqhuke vele yenzakalayo. Kuye kufana nje.
Unkosazana Anelis Dambe sowavota. Njalo kutaza abantu ukuthi babhalise uvota.
Ukuregister uvota angayikhona kodwa bebethe kuyaqalisa namuhla esigabeni sakithi ngapha. But last time uvota ngangiregistile ukusho ukuthi nebisenza hamba uyacheck igama lami ukuthi ngabe likhona yini. Awungenza ukuthi mvote ukuthi ukuvota vele ngiyazwisisa ukuthi kulilungelo lami njalo kulilungelo lami lokuthi ngikhethe inkokheli yokuthi inkokheli elizweni lakithi.
Umnumzana Nhlanhla Ncube uneminyaka engamathumi amabili lanye 24 njalo uyintandane khala zincwadi zokuzalwa.
Hayi, iproblem yesithupha noma ukuthi anila abazali so ukuthi lokhu zenesithupha nizame azame ukuthi ngihlekhe emahofisini bathi akwenza ukuthi fuzeni lokhu zeni nangikwazi ukuthi ngenza njani. Hayi, ngizokuhlunga impilo engihlalele akulaluthi engenza.
Umphathi Tambo obona ngesabelo semathele North njalo elilunga lephalamende elimele umguza lapho lesiqindi sentabazinduna uthi abantu kabahambe bayibhalisa ukuvota.
Baya sebekwanisa ukuthi bengaregister ukuvota labo abalezithupha. Labadala abanye ababengaregistanga isikhathi sonke sikhathi esuhulumende userola out uhlelo lokuthi kuregister ukuvota ukuze abantu ngo-2023 be-exercise ilungelo labo ngokuthi bevote.
Uyaphambili umnumzana Moyo esithi abantu bazaphiwa esinye isikhathi sokuthatha izithupha nokubhalisa uvota kuze kuyefika ukhetho luka-2023.
Kuzaba lama mobile registration okabe kuthathwa khona abangala ama birth certificate bethatha ama birth certificate abangala zithupha bethatha izithupha bese be register ukuvota khonapho ngoba uhlelo lolo loku register ukuvota i ongoing up to 2023. So siyakhuthaza ukuthi umntwana xa sekwenziwe konke lokho sehambe wa register wathatha isithupha sakhe kufuze ehle register ukuvota lapho yabuthathele khona isithupha.
Labatha endaweni phose zonke zezimbabwe zikhala ngokuswela izithupha ukuthi libhalise ukuvota kuhlelo lezeki olwenzakalayo ngalesi sikhathi ezimbabwe yonke jikelele. Ngimele Studio 7 Ntabazinduna, igama lami ngezwe Jesus Banda.
Ingcweti kwezempilakahle ziqonqosela uzulu ukuba ahlabe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 loba selehlile inani lababanjwa umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
UDokotela Mthabisi Bebe uthi kumele bonke abantu behlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 loba abezempilakahle bebika ukuba kulabantu abafika phose amakhulu ayisikhombisa i-696 abathaphe igciwane le-coronavirus elizweni kusukela mhlaka 8 Nhlolanja.
Abantu ababanjwa le-COVID-19 sebalutshwane. Labantu abafa nge-COVID-19 inani labo selililutshwane. Engakutsho njengodokotela yikuthi into esiqakathekile khathesi ukuthi umuntu wonke ebe-vaccinated, laba ababa-vaccinated kumele bethole ama-booster doses ngoba amazwe amaningi khathesi sebekhuluma ngendaba ze-vaccination status. Ngakho-ke sokumele abantu bebe-vaccinated bethole lama-booster doses. Ama restrictive measures, ama lockdown measures, abantu abaningi ama governments amaningi sebewakhiphile. Abantu sebekhuluma ngevaccination. Abantu kababe vaccinated.
UDokotela Ruth Labote olilunga ledale lePhalamende, njalo ongumgcini sihlalo wecommittee yezempila kahle, uthi ukwehla kwenani labathapha igciwane leCOVID-19 akujo ukuthi abantu bayekele ukulandela iziqondiso ezethulwa ngabempila kahle.
Mina into engayitsho ukuthi yena ama-numbers e-COVID sehlile, abantu abasezibhedlela sebebalutshwana, abafayo sebebalutshwana, sesifikile isikhathi lesana sokuthi yena imizimba yethu isifikile kwi-immunity, kwi-herd immunity le eyayikhulunywa. Kodwa lokho akutsho ukuthi yena asifanelanga sigqoke ama-mask kumbe si-sanitize. Lokho kuqakathekile kakhulu lokuvaccinate le-booster. Kodwa iqiniso lokho sekuqakatheke ebantwini abalabochukela labo BP. Otherwise nje umuntu kazana sesifanele sifunde ukuthi COVID yi-flu sizaphila layo.
abantu abahlala kobulawayo bathi kusobala ukuba igcikwane le-COVID-19 kalisoze liphele eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Unkosikazi Gertrude Moyo uthi sokumele abantu bephile legcikwane leli.
Uqondile uthi owathe sivuma ukuthi i-COVID-19 isizahlala ikhona phakathi kwethu, so ngibona ngani okwama-lockdowns kungasibisela kakhulu emuva. Ngibona ngani futhi kulezi nsuku umkhuhlane umemetheka kancane, kungayisiko ukuthi maybe sesilandela o-social distancing ngoba vele kuze ukhulokhe seminyana. Kodwa maybe mhlawumbe yokuthi umkhuhlane awusela mandla kusenziwa ukuthi lathi sesi-vaccinated angilaqiniso khona lapho. Kodwa sizabona-ke ngesikhathi somqando wokuthi khona igciwane leli lizabe limemetheka njani. Kodwa kwakathesayo umkhuhlane we-COVID-19 usidedele kulezi nsuku.
Unkosikazi Nokuthula Sithole, isakhamuzi sakobulawayo ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo, uthi abantu kumele bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Thina esitshona emgwaqweni ngiyananzelela ukuthi abaningi abantu abasalandeli iziqondiso zabezempilakahle ngoba bethi amanani ayehlile. Mina ngibona kuliphutha lelo, okuningi okwatshintsha esifisa kubuyele njengakudala akukabuyeli. Kodwa abantu singaqhubeka ngalolu hlobo, akulanto ezalunga. Njalo abahlabenini ivaccine ngobuningi ukuthi lathi sivikeleke.
Lokho kusekelwa ngumnumzana Lwazi Ncube.
Ukuthi abantu behambe emsebenzini full time kuyinto eright kakhulu ngoba i-economy ngeke ime ngenxa ye-COVID.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abafika phose ichumi i-8 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kusukela ngolwesibili ngeviki ephelileyo. Umkhuhlane lo ubulele abantu abaningi kusanda kuqhamuka umkhakha we-Omicron COVID-19 ekupheleni komnyaka ka-2021. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngobathabile Masuku.
Wezemaphandleni namhla sisesigabeni sesilobela okulabantu abadabuka kuleyo ndawo abafika ikhulu 100 asebexotshwe umsebenzi eJena Mines edlelana leKubimba Mining House. Obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi kwenkampani leyo, unkosikazi Single Dewa walile ukukhuluma ngodaba lolu. Kodwa u-Alderman Makawe Moyo ohlala ku-Ward 20 uthi kuyamangalisa okwenzakalayo.
Ya, kulabantu abangafika i-100 kanye kade besebenza eJena Mines lapha ngaphansi kwe-umbrella kuthiwa Kubimba Mining House, abavela ku-Ward 20 lapha esilobela abaxotshwe umsebenzi bengabalapha esigabeni. Kanti kulabantu bokuza abavela endaweni enjengemaswingo, Gudu, Mrewa, abasele ngabela ndawo zokuhlala, abanye ba rent indawo zokuhlala ecrossini besiya emsebenzini eJena Mines. Kanti izizalwane lapha ekhaya abasuka emakhaya besiya semenza eJena Mines bamisi umsebenzi, abafana bangafika 100 kanye bonke ndachisa umsebenzi ukuthi abasela imali ukuthi babaholise emsebenzini lo. Okusimangalisa ukuthi kulabantu abavele esishoneni abahlala khona apha e-crossroad kwenye indawo elotshe kuthiwa kuwogwandu ababhadalela irenti iJena Mines, kodwa siyamangala baxotshwanga kulo msebenzi bakhona. Izizalwane zalapha kwadi 20 zikho sebexotshwa umsebenzi, kanti basuke emzini yaboyise labonina basuke emzini yabo beseyeJena Mines. So kuyasimangalisa lokhu ukuthi kanti vele lapha eJena Mines kwenzekalani. Kanti ungahamba kuleyo ndawo kuthiwa iJena Mines asemagodigodi asebawagebhile, kulelinye igodini abaligebhile elingenisa amanzi phansi khonale. So kuyingozi ukuthi abantu sebengafa baphele bonke eJena Mines laphana. Njalo kusuka kusimangalise ukuthi khonapho bathi sebexotshiwe sokuqhatshwe abanye abantu, namhla sokuqhatshwe abantu abangafika 8 ababuyela emsebenzini. Kanti laba abaxotshiweyo bebexotshwa ukuthi akusela mali, bebexotshele izizathu esingazaziyo.
Kuyini eselikwenzile ngodaba lolu Moyo?
Sikhulumile lo baba MP wesigaba uManu Kempofu ukuthi kangenele kumba ebuza uminister khona lephezulu ukuthi kanti inkampani ukuthiwa iKubimba Mining House le kambe ngabe ijongeni lapha esigabeni sesilobela ngaphansi kwababa uHedimansman, sekuxotshwa abantu kangaka esesithabile ukuthi umsebenzi sebewuzuzile, akusokuze ehliswa indaba zokugamulana ngamabhemba, indaba zokutshontshwa kwezifuyo, yona nje yonke into engekho right edi isimiswe ukuthi abantu abaningi ngathi sebeqhatshiwe. Sesisesaba ukuthi lezi zinto sezizavuka ngoba abantwana baselamsebenzi sebatshona bebhode esigabeni bengelamsebenzi wokwenza.
Lo ngu-Alderman Maqawe Moyo ohlala ku-Ward 20 ubexoxa le-Studio 7 esesilobela. Sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kwisigaba esilandelayo, sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMongameli Kais Saied wakweleTunisia usevalise uhlangothi olubona ngokuqhatshwa nokusebenza kwabehluleli bomthethwandaba. I-Reuters News Agency zika ukuba ukwenza kwakhe lokhu kuchotozwe ngabantu abaningi kulelo lizwe asebetshengisela emigwaqweni. Sekuvalwe le mithethwandaba kulelo lizwe. UMongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi ilizwe lakhe lizajezisa kabuhlungu eleRussia lingahlasela eleUkraine. I-Associated Press ibika ukuba uBiden wethule umbiko lo izolo ekhulumisana nomkhokheli weRussia uMnumzana Vladimir Putin. UBiden uthi eleRussia linakho ukuhlasela eleUkraine kusikhatshana esilandelayo. Kwesikhathi sezamasiko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenduna uMathema akesizwe ixoxa lo ezathisa sibanda ngombhuqazwe wegugurawundi.
Yes, vele nhlanhla sathola-ke induna yabantu-ke uChief Mathema enqameni ngapha-ke endaweni zabogwanda. Sikhuluma ngendaba-ke le egugurawundi ukuthi kuzenziwa lokho kuthiwa i-compensation kumbe kuzanikwa abantu. Awuchaze lapha-ke sibona-ke indaba le ingakuphathi kahle wena chief wethu.
Into egathazayo baba usibandayo ukuthi imali lena iphumile kuphume enyuziphepheni kungakayifiki kwabo bantu okuthiwa bazakwenza lowo msebenzi. Okwesibili ukuthi imali le ithe iphuma ayicasiswanga ukuthi iyimali engakanani. Okungangokuthi kuzathiya kusixabanisela abantu ngoba thina yithi sikhangela abantu. Abantu njalo vele kulezi nsuku bathi wonke umuntu njengezinduna kulokunengesikudlayo uhulumeni bazathi hayi isho ukuthi thina imali lesi siyidlile. Hayi imali le kayibuye ile figa yokuthi imalini. Njalo abantu kufanele baphiwe i-information eneleyo ngayo leyo mali. Ungaqale inyuziphepha nakuqale ebantwini kumbe kuqale ebantwini abazakwenza umsebenzi.
Lina-keselake lalandwa yena uhulumente ekhuluma lami.
Azake simlande kodwa sijala ukukhuluma ngakho sixoxa hayi upresident simtshele ukuthi into le sifisa ukuthi ibanjwe njani. Ngoba thini kakhulu njengabantu esihlala labantu sifisa ukuthi kulalelwe izifiso zabantu kube yizo ezizaqhuba umsebenzi lo phambili. Kungabi yithi okuthiwa sina sizawuphatha umsebenzi sichiye abantu abayibo ababa-affected. Ngoba into elatshwayo phakathi kwento le ngabantu akwelatshwa izinduna kwelatshwa abantu. So into le kufanele ibe sebantwini kakhulu. Njalo abantu yibo kufanele babuye nokuthi ukuze kuthiwe sebelatshiwe kuyabe kuphambe njani.
Kanti sizwa kuthiwe-ke indaba le yezemali iphethwe-ke i-department ngathi isigodlo sikamongameli e-ofisini yakhe. Lezi nduna ezakhethwa ukuthi zisebenzela iziphi lezo?
Akula nduna eyakhethwayo. Engikhangelela ukuthi zonke induna bona bathi besitsho bathi induna le nduna izakuya khuluma labantu bayo. Kodwa kulenye into engifuna ukuthi futhi khonapho ngizavalekele ngxa umbuzo wakho kancane ngoba kangilakho okugcweleyo ngawo. Bathi into lezabanjwa kuzaba induna ngenduna ngendawo yayo. Into enye ebenzisa ukuthi kunanzelwe kakhulu kufanele kunanzelwe ukuthi into esikhuluma ngayo yimfa. Imfa kayila boundary. Njalo abantu sebamuva. Abanye uyathola ukuthi omunye umuntu uyabe endele uyabe koMathema esuka kwesiphoso. Omunye angabe esuka kofuyane esendele koMathema. But uyabe ngumuntu kafuyani. So akula ngenye indlela esithi sizasebenza induna imiyodwa.
Lapha induna lapha nxade ubona nombono wakho ukuthi ngayo induna yizo ezikhokhela lolu hlelo zikwazi ukuthi abantu laba basukela bayangabi kulotho kuphathwe ngabavela phezulu.
Ngibona ngani ngengaveza phambilini ukuthi yimi engaqalisa ukuraise i-point leyo ukuthi izinduna zibe ingxenye yohlelo ukubamba umbhuqazo. Ngangingakhangelelanga lokho ngoba nawe usembone ngani kuyabalekelwa i-constitution. I-constitution iclearly states kule National Peace and Reconciliation Commission eyiyo ebambe umsebenzi lo okufanele ukuthi izinduna ngabe zihamba le-National Peace and Reconciliation Commission zisiye ebantwini zisiya nika abantu bazo iconfidence ngoba into yeku ground level ibingakhulunywa ayikhulumeki lakati sabantu lokho bese sawo ngoba nginanzelela ezindaweni esengike ngasihamba ngeke ngihambe eBalagwe ngeke ngihambe eMkhonyeni abantu lokho bekhala nxa kukhulunywa ngodaba lolu bayakhala inyembe zisibili yathi kungena isidumbu ekhaya
abantu labo uze bathotshwe ke inhliziyo esithi kwenzela bokhanseli laba kumele kwenziweni
akufanelanga ukuthi kubuye le program from government in fact kufanele ukuthi program ibe people centered people are the people abantu yibo kufanele babuye lokutsho ukuthi thina sifisa ukuthi into le ihambe njani ngoba kulezinye izinto ezaphumayo ku template ezasizitshelwa ozigaliswa ngabo birth certificate lamadate kuthiwe ezinye izinto ezimqoka ezizwe ezifunwa ngabantu engikhangelela ukuthi abantu bayafisa i-national apology bayafisa i-acknowledgement ngezinye ze some of the things abafisa ukuthi ngabe ziyakhulunywa kodwa kuleyana i-template yabuyayo esayiphiwayo kugaliswa ngama-birth certificate angiboni ukuthi kufa kuqala kuma-birth certificate ngoba lapha sikhuluma ngemfa ithanda ukuthi abantu bakunanzele konke ukuthi sabe sikhuluma ikakhulu sabe sikhuluma ngemfa nxa ukhuluma ngemfa imfa ile ndlela yayo ebanjwa ngayo kakhulu ngapha kathi esintwini awu awuphonga ukujikijela nje enxa ukukhuluma ngemva kufanele ubone ukuthi lo yayibika uhambe ehlelekile afika memeze phandle uyafika ahlala kwejesus abantu abesenga ulukhuluma ukuthi hayi lapha bakithi sibona singena lapha sesonakele ngomonakalo ubani ojika seku then abantu base beqala ukuthi hayi siyakwazi ukuthi lokhu kuzakudabula bembeke emasekwe nakho umuntu then kuyakhulu lapha ngani kuphonga ujikijelwa nje ungani ngakula ndaba lokuthi kwenzakalana ebantwini kodwa amanxeba la abuhlungu ebantwini
siyabonga kakhulu eza Jesus Banda sehlulekile ke ukuxhuma iziphathamandla zikahulumende ukuba sixoxe ngodaba lolu siyabonga kakhulu eza Jesus Banda ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo ngeviki ezayo
Senana masiva
wesenzi wemandla
ngelo baba mkhulu
senamasiva
babelobola
Sika sizwe ezokholo lesiKristu silontuka melikomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontuka melinkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
sihlangane njalo zihlobo ezithandekayo ngalolu suku lwanamhlanje ngilibingelela lonke kundawana ezithiyeneyo lapha elilabela khona umsakazo lo weStudio 7 namhlanje ke ilizwi lethu sizalithola ngokuloba kukaLuka eTestamenteni elitsha isahluko sesithathu Sisuke vesini sithathu sisiya evesini yesithupha. Kufundeka kanje. Weza ezweni lonke laseJordani eshumayela umbhabhathizo wokuphenduka kube ngokuthethelelwa kwezono. Njengokuba kulotshiwe encwadini yamazwi kaIsaya umprofeti ukuthi izwi lomemezayo ehlane lithi lungisani izindlela zenkosi nenze imikhondo yayo iqonde. Izigodi zonke ziya kugqitshwa. Zonke izintaba namagquma kuya kwehliswa kuqonde izinsonga nsonga nemigoxo igoxe ibe izindlela ezilelezekile verse 6 inyama yonke izakubona insindiso kaNkulunkulu lo okukhulunywa ngaye lapha nguJohane umbhaphathizi echumayela esehlane egangeni ecebisa abantu ukuthi njengoba kuzaba lempilo entsha ezalethwa ibuza kwaJesu Kristu kumele abantu babe njani sithena kulezi zifundo kumbe intshumayelo zethu ezidluleyo abantu kabazame ukungena kulo umnyaka bengenasici bangene ke bengabantu abamsulwa bengena ke bengumuntu njengomuntu ezimeledwa imindeni umphakathi kanye lesizwe sonke abantu bazame ubungcono babo yikho ke lokuthi uJohane lapha nxa echumayela esenhlane uthatha ke encwadini kaIsaya umprofeti lapha esizwa khona uverse 4 sithi lungisani indlela yenkosi nenze imikhondo yayiqonde athi ku 5 izigodi zonke ziya kugqitshwa ngendlela uthi ke uJohane xa ekhuluma lapha kulabo ababemlalele njengoba lawulalele uze izinto zilunge lungisa indlela yenkosi ngendlela kumele umuntu alungise ngaphakathi kwakhe ngoba indlela yenkosi itholakala ngaphakathi komuntu indlela yenkosi asozuyifice ibhaliwe njengale imigwaqo esibona ibhaliwe emabhakaneni ufica ubhalwe First Avenue ufica ubhalwe bani bani indlela yenkosi ingaphakathi komuntu ngobana umoya yiwo okhokhela umuntu uze ahambe indlela ebonakalayo bakhona abavele bengafuni izinto ezinhle indlela abazikhethela yona izona lezi indlela ezicina zifaka imindeni yabo kanye labo uqobo lwabo enkingeni ngobana kabalungisi indlela yenkosi ngenye indlela kumele umuntu azikhangele ngaphakathi yiyo ke into ethiwo nguJohane umbhaphathizi uthi konke amagodi nxa ekhona kagqitshwe izintaba zokuziphakamisa umuntu azenze ngcono kulabanye kuyakwehliswa izigodi zonke lezi ndlela ezimazombezombe zizaqonda nta nxa abantu belungisa indlela yenkosi asikhulekeni babathixo ingcwele ngalesi sikhathi siyazileta kuwe sicela ukubana njengoba lokhu sawuqala umnyaka usifundise ukubana senze indlela yakho eyimphefumulo yethu iqonde ebusweni bakho amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu jahelidala ntungamile inkomo kuhlelo lwabatsha sixoxa labatsha ngokubhalisela ukuvota ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 uMavis Gama uzethulela lolu daba
Omunye wabatsha ongasoze yabhalisele ukuvota nguJabulani Mdlongwa ohlala kobulawayo.
Mina njenge-youth into engenze ngangavoti is because of anginasithupha. And the reasons wami ukuthi ngingabe nesithupha is because of i-corona. Nginokuthi ngihambe kumsithili sometimes ngithatha abantu abalutshwane. Loma nami ngingazama ukuthi maybe ngivukele. Swele futhi uzothola nabo ukuthatha abantu abalutshwane. So yi-disturbance yami ukuthi ngingavoti. Ngifuthi into engenze futhi ngaswela isithupha. Ukuthi kusuke kuthathwa abantu abalutshwane i-corona i-disturbe kakhulu ukuthi nami ngithole isithupha yinto engenze ngangathola isithupha because of i-corona
ulungile Maseko ohlala emahajula kobulawayo ukusimo esifanayo
mina ngehlulekile ukuyavota ngilasithupha ngahamba komsitheli siyathatha isithupha bathi kumele ngibuye lo muntu omdala ezonisayinela ngapha mina le 29 years angikabile isithupha
omunye wabo ngusenzeni mlotshwa uhlala emakhangela zithupha
nami ngithi ngifake lami isikhalazo lombono endawo ngiyi-youth sibili le 29 years kodwa ukuvota ndesifiso sokuvota siwavotele sibili ama-MPs ethu kodwa inkinga esiba layo singaze sithi siyabavotela abasincedisi ngalutho abasincedisi kukonke sayezifisa ukuthi besincedise khona kodwa hhayi akulahlupho sizavota
usenzeni ugcizelele esithi kulabanye njalo abangazi lutho ngokuvota unomsa chabalala ohlala ekambuzuma eHarare ngomunye wabo
mina njenge youth angenelisanga ukuthi ngiyevote ngiregister ukuthi ngivote just because angikwazi ukuthi ukuvota njani asifundiswanga ngokuvota but ngilelungile lokuthi ngiyevota
kodwa obheka impilo Dube ohlala eBudiriro eHarare uthi yena akasiboni isizathu sokuvota
mina njengenje ngilesifiso sokuyavota kodwa angilalwazi lalapho okumele ngiyevotela khona njalo abezeki abasincedisa ngokumele sikwenze lokhu kuzenza ngingenelisi ukuyavota
kasenelisanga ukukhuluma lezeki ngodaba lolu abatsha yibo abaningi kwele Zimbabwe abathenjwe ngabezombusazwe ngesikhathi sokuvota ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama
singakagqibi ezalamhlanje wothi sibone ebezikhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ikhuthaza ababalisi bonke ukuba bebuyele emsebenzini Kodwa inye inhlanganiso yababalisi ithi kababuyeli emsebenzini. Abatsha bathi kabanazithupha zokubhalisela ukuvota. Inkampani yezemigodi igumula emsebenzini abantu abadabuka esilobela. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisayo, Nakhethu.